Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 29 Ncwabakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ichurch kufanele ukuthi isebenzise ama structures ayo lama congregation ukuthi ichazisele abantu khonoko esibatshele khona ukuthi biometric yabi menjani nokuthi barejista njani nokuthi kunokufunakalayo kunjenge proof of residence.
Abenhlanganiso yamakholwa esiKristu eZimbabwe Christian Alliance bebe lomhlangano wemfundiso yokuhlaziya udaba lokhetho lomnyaka ozayo koBulawayo.
Hayi umkhankaso wethu uyaqhuba kuhle sibili ngoba okwakuqala iVEC yasipha thina imvumo yokuthi sikhankase njengoba ukwazi ukuthi yonke into kumele iqale iye kuVEC leyo okuhambelana lezokhetho.
Inhlanganiso zabasakhulayo ziyaqhubeka umkhankaso wokukhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalise ukuze bavote ngobuningi. Inani lezethekeleli edolobheni leVictoria Falls libikwa liqansile kumaviki ambalwa adluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abenhlanganiso yamakholwa esiKristu eZimbabwe Christian Alliance lamhlanje bebe lomhlangano koBulawayo wokuhlaziya udaba lokhetho lomnyaka ozayo emzameni yokwehlisa udlakela ngesikhathi sokhetho lokukhuthaza abantu kuba bayebhalisa ukuvota baphinde bavote ngoba eZimbabwe kulamakholwa amaningi kakhulu asezingeni lokuvota kodwa esesabela kachana esithi akazingeni ezombusazwe. Unompumelelo moyo siphalo ludaba ngugcweleyo ekoBulawayo.
IZimbabwe iphakathi kokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo kusetshenziswa indlela entsha yokubhalisa ukuvota abayithi biometric voter registration. Inhlanganiso ebona ukuqhutshwa kokhetho ezweni, iZimbabwe Electoral Commission, isilinde imitshina ezasetshenziswa ukubhalisa ukuvota. Umkhokheli webhodi yeZimbabwe Christian Alliance, uReverend Obed Shatai, uthi balungiselela ukuhlomisa abantu ukuba bayevota.
Njengamabandla sithona, iChurch kumele ibe wazi ukubana ila amalungelo ayo. Uma indaba zokuvota le impumelelo ilaleli lizwe akungeke kwenziwa ngabantu nje kodwa kwenziwa ngabantu abakhonza elathi. Yiko ke sikusigaba lesi sokubana ukuhlomisa abantu ukuthi babekwazi ukubana labo balamalungelo ukuyovota and ukuyovota ayisosono.
Kunje ethi bakhangelane lokukhankasa befundisa abantu ngobubi bokuphatheka kudlakela ngoba kuphambana lemilayo kaNkulunkulu.
Ubudlwangudlwangu iyo enye indaba esifuna ukubana uma uNkulunkulu angasisiza ngoba uma bekhuluma bathi bona iphesenti esikhulu lapha eZimbabwe abantu bangkhona ngamaKristu. So uba udlwangudlwangu usiba khona kutsho ukuthi ngamaKristu abayosenza lowo udlwangudlwangu. Yiko ke sithi njengamabandla siphume phandle siyofundisana ukubana bakithi ubudlwangudlwangu ayisiko ukuthi okwenza ukubana ilizwe liphumelele, ayisiko okwenza njalo ukubana abantu banjani bawina ama-elections. So abantu kumele sibe lokho sithandana, sibekwazi ukubana sisidalwa sikaNkulunkulu, uNkulunkulu kafuna ukubana sitshayane, uNkulunkulu afuna ukubana sichithe igazi.
Ukomishina wenzeki uDokotela Qhubani Moyo ukhuthaze abafundisi abasuka kumagumbi amane eZimbabwe ukuba bancedise ngokufundisa amakholwa ngokhetho.
IChurch kufanele ukuthi isebenzise ama structures ayo lama congregation ukuthi ichazisele abantu khonoko esibatshele khona ukuthi biometric yabi menjani nokuthi barejista njani nokuthi kunokufunakalayo kunjenge proof of residence nokuthi nxa umuntu engalayo uyenzani ukuthi uyabhala affidavit ethi ukuthi yena ngubani ohlala endaweni enjani.
Inhlanganiso esebenza ledale lephalamende eZimbabwe, iSAFS, ithi seyakhulumisana lenzeki mayelana lokuhlomisa abantu ngolwazi lokuvota njalo basebenza lenhlanganiso ezimbalwa ngemizamo yokuthi abantu bazi njalo baphatheke ekhethweni. Umqondisi wenhlelo eSAPS uMnumzana Henry Ndlovu obesemhlanganweni weZimbabwe Christian Alliance uthe sebelinde izeki ukuba baqale ukufundisa abantu ngezokhetho okugoqela uhlelo olweBVR.
Njengenhlanganiso esesikwenzile ukuthi lathi sibeke isicelo kuKwezeki ukuthi lathi sihlanganyele kumsebenzi wokufundisa abantu ngezokhetho, ngakho ke iZeki basivumele ukuthi sisebenze lo msebenzi.
UNkosikazi Luiza Mangisa osuka ebandleni leWord of Life uthe bafuna ulwazi oluningi ngohlelo lweBVR ngoba lesikhathi sesihambile.
IPVR lei, I think we need more awareness. Ulwazi oluningi ngakho. Ulwazi alukafiki kakhulu ebantwini. Ngasikhangela isikhathi ukuthi khona ama-elections akhona unyaka ozayo.
Wathi uNkosikazi Sigenzile Zikhali we-Anglican Church St. Mary's eFamona uthe isikhathi sifitshane njalo imfundiso eningi kumele iye emaphandleni.
Ngize ngithi lapha emadolobheni kungcono. Kanti emakhaya kufuna ithuba elide lokuthi bafundiswe njalo bayalokwethuselwa okuningi. Bazakwesaba vele lokuthi bakwenze khona lokhu ngoba babe sesaba ukuthi kahle ukuthi sesibona umpikitsha kwesakwasusaphotela abantu. Kusizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba omama bacindezelwa phansi izikhathi zonke. Sifisa ukuthi omama labo ngabaphakanyiswa lathi siphakamisane sithole lezo zikhundla kuze bonke abantu, ngoba lesi kuswelayo omama nxabe ngekho ngeke sifinyelele.
AbeZeki babika ukuba lokhe belinde imitshina yokubhalisa ukuvota, bethi noma umuntu engela ncwadi elekheli ulakho ukubhalisa ukuvota loba enesithupha, ngoba ezabhala i-affidavit ekhomba ukuba uhlala kuphi, kodwa bethi ozafumanwa ebhalisa kabili uzabotshwa lebizo lakhe likhutshwe kuluhlu lwabazavota. Kulabo abangela ncwadi zekheli bamele baye lapho okubhaliswa khona ukuvota lesithupha, bazancediswa basayine i-affidavit babhalise ukuvota ngoba kulilungelo lomuntu wonke ukuvota, bethi bakhangelele ukuba abantu abafika izigidi eziyisikhombisa bazabhalisa ukuvota. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Uhlelo lweziconnection namuhla sikhangela umkhankaso wenhlanganiso ezizimeleyo ezikhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalise ukuze bavote kukhetho oluzayo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318, kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama, lilami uNtungami Linkomo.
Inhlanganiso zabasakhulayo ziyaqhubeka umkhankaso wokukhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalise ukuze bavote ngobuningi kukhetho oluzayo. Enye inhlanganiso lezi yi-Community Youth Development Trust, yona esebenzela kakhulu esigabeni seGwanda. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso uNkosazana Linda Mpofu.
Hayi, umkhankaso wethu uyaqhuba kuhle sibili, ngoba okwakuqala iZeki yasipha thina imvumo yokuthi sikhankase, njengoba ukwazi ukuthi yonke into kumele iqale iye kuZeki leyo okuhambelana lezokhetho. So thina yasivumela silawa amaphepha okuthi siqhube umsebenzi. Yikho-ke hhayi-ke amaviki amathathu adlulileyo sike salontsha iprojekthi yethu, yona leyo yokuqhuba ukufundisa ulutsha ngokuthi kuye vodwa. Yikho-ke hhayi iqhuba kuhle kakhulu. Ngikhuluma nje silama road shows esizabe silawo iviki ezayo kubo Blanket 9 eVumba, khankasa ngokuthi ulutsha luyebhalisa ukuvota.
Lingena zonke indawo emadolobheni lasemaphandleni.
Yethina njengoba sivele seGwanda
okuyiso isidigidi kisemathebeleni south. So sisebenza khona pha eGwanda eTown sibe sesingena nje emakhaya anjengabo eGwanda North siye la kubo Bait Bridge siye lematopo yikho lapho esikhankasa sikhona.
Bathi no Ntanga bazimisele yini ukuvota ngobunene?
Ukukhankasela ulutsha ukuthi luyebhalisa ukuvota kunzima kakhulu ngoba ulutsha lusafuna sibili ukuthi lukhonjiswe njengentombazana. Kubakathe sibe kusanzima, hayi nasikhangele sebencibilika sebenzisa indlela zabo zona lezi abazithandayo ukugida ukusebenzisa ama-drama ukusebenzisa ama-road show ukuthi hayi buyanini lizokuzwa ukuthi siliphatheleni abantu kabahambe bayeqalisa ukuvota.
Hallo ke ngonkosazana Linda Mpofu oyinhlanganiso ye Community Youth Development Trust obekhuluma le Studio 7 eseHarare. Omunye owaya ekuphumuleni kupenseni wayesebenza njengomqondisi weplazi ufarm manager uthi ukuxotshwa kwabasebenzela kulolu hlangothi njengaye ngesikhathi uhulumende wezanu PF ethatha amaplazi ngodlame ngokunye kokwangezelela ukubulala umsebenzi wokulima elizweni. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umnumzana Themba Mlotshwa oleminyaka engamachumi ayisikhombisa nasitshiyagalombili 78 udabuka esigabeni semsengezi ulokhe ebuhlungu uMlotshwa ngokwenzakala ngaleso sikhathi exotshwa yena labanye umsebenzi ilizwe lonke.
Ukuthi sasuswa emaplazi ama-farm manager angasavunyelwa kwathiwa wena nekhiwa lakho yini abantu ebelicindezela izisebenzi. Sathi hayi zwanini ningahlala nami na siyafanana sijwabulinye ngizalifundisa how we go uzihamba njani emaplazini silima njani kodwa konke lokhu kwathini kwacishwa kwathi hamba nekhiwa lakho lonelo ngophuma kwami ngakwenzayo.
Uthi lanxa seluvuselelwa lolu hlangothi lwabaqondisa umsebenzi emaplazini ama-farm managers akusafani lalokho obekusenzakala esikhathini sangemuva uhulumende engakathathi umhlabathi. Bona babefundiswa ngokujulileyo ukuba umuntu usetshenziswa kanjani lapha eplazini.
Sathatha imfundo evele emakhiweni sayifaka nathi lapha. Ingasi ukuthi uyithatha phepha ukuthi enza lokhu ube ngu-yes man. Do this, yes. Enza lokhu, yes. Loba kukubi, uphonga ukuthi yes. Loba kukuhle, uthi yes. Sayifundiswa loo nto. Khathesi abakhathesi ukuthi singabatshela ukuthi kuhamba kanje sebesiye sebesazi nabo khathesi as time goes on. But kweso sikhathi kwakungakwaziwa ukuthi kusebenziwa kanje, kwenziwa kanje, kwenziwa kanje. Nxa usebenza usazi na ukuthi umuntu lo engusebenzisayo ulegazi elifana nelami, uyaphefumula umphefumulo engusebenzi. Yes, kumele asebenze. Azawukwanisa na ukuthi hey lapho sengifike lapha yes engidiniwe athi
useyakhele esigabeni sebhanketi ngemva kokuba esebenzekiso okweminyaka edlula engamachumi amabili 22 years waxotshwa kulelo plaza ayelilondoloza engufarm manager. Kuthiwa abasadingakali abanjengaye kodwa uthi osekumjabulisa yikuba esekubonile ukuphosisa kwakhe uhulumende esezwisisa ukuqakatheka kwalaba bantu sebedingwa ukuba baqhube umsebenzi wabo lanxa ethi kungasafani langesikhathi yena labanye bakhe bebengofarm manager. Uhulumende kamongameli Robert Mugabe lezanu PF uhluthune amapulazi abesezandleni zabelungu ngenjongo yokuwanikeza kuzizalwane zakuleli kwaxotshwa izisebenzi ezazisebenza kiwo. Iningi labanikezwa lamapulazi bebesehluleka ukuwalima ngokwaneleyo kwabangela ukuswelakala kokudla elizweni leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Emmanuel Macron wakule France ubika ukuba okumqoko azalwisana lakho ekuqaliseni kombuso wakhe ngabesimuslim abedlulisa amalawulo abalwa becatsha ukuze enelise ukuzifeza isithembiso ebantwini belizwe lakhe sokuqinisa ezomvikela. Umongameli Donald Trump wele Melika lomkakhe unkosikazi Melania Trump balubhekise esigabeni seTexas esehlelwe ingozi yempophoma zamanzi ngemva kokuna kwezulu eliningi elilethwe isavunguzane esithiwa sona Hurricane Harvey. Kodwa kathesi esiyehle ulaka lwaso, kodwa lokhe izulu lisina. Inani lezethekeleli edolobheni leVictoria Falls libikwa liqansile kumaviki ambalwa adluleyo. Ilizwe leZimbabwe lithola imali yendleko zikahulumende kumali ebhadalwa izethekeleli, kodwa ilizwe leZambia yilo eselithola izethekeleli eziningi ezizobuka impophoma zamanzi eVictoria Falls. Ukansila waleli dolobho umnumzana Ephias Mambume utshele iStudio 7 ukuthi imbadalo yokwethekelela ilizwe iphezulu kakhulu eZimbabwe nxa kuqathaniswa leyamazwe angomakhelwane, okungaba kubangela ukuthi kungabi lezethekeleli eziningi eziza elizweni.
Ya, ngathi traditionally kulesikhathi phakathi komnyaka esisibabhizi ngaso, and in these months, this is our busiest period in the year. So I for sure must compare the Mayama periods of the year katesi kungani kubizinyana.
Singathi tina kungaa kubangelwa kuyini?
Ngathi there are two or three reasons. One, it's traditional ukuthi isikhathi abantu abathanda ukuzivakashela prefer to come at Victoria Falls. So it's a traditionally peak period. Almost two, I think, kubangelwa ngama seasons.
Kati udaba lwe airport esizwa ukuthiwa uyiqhelisa kungaba kwabangela ubana kube labanengi abazovakatshela ilizwe, kungaba uliqiniso yini?
I see what qiniso lokho. Like I have said before, I airport sesibe layo for some months. But kwakulama month amaningi when business was very low. Imbangela ukuthi airport yona ngwayo cannot be a contributing factor esurge or ilokhu ze improvement in tourism. Because you know one into abantu abaningi abakhala ngayo nge-airport yethu kumbe ngeZimbabwe bakhala ngama landing fees. Ukuthi ama landing fees are very high. Singaze sibe le airport enhle, but if we are highly prized as we are, and in comparison with Zambia, kungani thina siyadura kakhulu. Ngize ngicabanga ukuthi in the past two or three months we have had ama prominent celebrities visiting not Victoria Falls and staying in Zimbabwe. For example, sake saba lo Will Smith, sake saba lo David Beckham, and other prominent celebrities, world-renowned celebrities. But if I told you that in Langkona, in Avagasha, they would prefer to land at Livingstone. Landing over ama landing fees, ama landing rates to Zimbabwe, Adura, Nengayombuso, Zano PF.
Alo ke umnumzana Ephias Mambume ukansila wedolobho leVictoria Falls ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekhona le eVictoria Falls. Siphinde saxoxa lo wake wamela idolobho leVictoria Falls edalele eParliamente umnumzana Gift Mabena othi imithetho kahulumende yiyo eyenqabela izethekelele ukuthi zize elizweni ngobunengi.
Hayi, singaba ke sithi ayigcwele akhona nyana nje wona for business, kodwa ayisiwo lawana amaningi kakhulu okumangalisayo.
Kungakubangelwa yini nxa ukhangela?
Ukhangele kakhulu ukuthi umomo weZimbabwe nawo wawo wodwa yiwo oyenzisa abakhiwa angabuyi ngobuningi babo, ngoba mbona indlela yakhona okwenziwa ngayo izinto zeZimbabwe yikho okwenza abakhiwa njeanto asekenembabitani.
Imali sizwa kuthiwa ukungatholakali kwayo kwenza izethekele ezinye zingasaphenduki njalo nxa zike zafika, kungakuliqiniso?
Ye, uhlupho ukuthi vele imali yona ngokwayo ayitholakali, ayikho. Ilihlupho olukhulu ngokuqala lokho. owesibili ukuthi vele into abantu authority imgwaqwe ukuthi igcwele amapolisa abantu bava izivakashi azikhandi indaba amapolisa leyo. Owesithathu ukuthi amaboda ayithi they are too congested ukuthi okunye umuntu ukuthi achathe kuba into ezima, so abantu abavakashayo abafuni into ezinje abakhahlameza nxa kuyoba babe kule-holiday.
Sike sezwa ukubana uqhelisa kwe-airport ye-Victoria Falls kungani kuyenze ukuthi kube lezethekele eziningi, kungakuliqiniso yini lo?
Thina esiku-tourism esangena kwa-tourism kudala asiboni nehluko inamba ama-tourist kuleliyane ezolo. Kodwa bakhona nyana nje wena uthi vele ngesikhathi sona lezi zika June July kujwayelwa yi-peak season ye-tourism e-Follows. So akutshintshanga kakhulu but ayisibo labana azisiba labo ngeminye edlulileyo. Uyibona labo nje ukuthi vele abuya ngesikhathi sokuthi ngo-June siyaphambile ukuthi u-December, so isikhathi sabo sokuvakasha.
Bakhona abanye esike sakhuluma labo abake bevakatshele eZimbabwe bathi bona sebabuya kabili kathathu beloku besizabona impophoma zona lezi zamanzi kuphela, okunya kukho kubuyayo kuguqukayo. Ukubona njani khona?
Hayi vele inguquko yona vele kayikho, impophoma yezo nje ayolosathazi bengizozibona kuphela laba abasivakatshelayo ngoba lokho kuningi konke hayi lokhu kwinto efanayo nje awenza itshintshileyo.
Alo-ke ngumnumzana Gift Mabhena owake wamela idolobho le-Victoria Falls edalela ephalamende, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le e-Victoria Falls. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Amalwecaja awe-Islamic State aselahlekelwe yindawo enkulu okumangalisayo ukugoqela idolobho le-Mosul elisanda kukhululwa ngamasotsha awele-Iraq. Okwamanje sokukhululwa idolobho le-Raqqa lapho amalwecaja la ayisithi isigodlo sawo. Ibutho le-Iraq lincediswa ngavela emazweni atshiyeneyo selikhulule indawo eyisilinganiso phose okufika amajumi ayisithupha ekhulwini 58%. U-Brett McGurk omele umongameli weMelika kwinhlanganiso elusana le-ISIS, e-Global Coalition to Counter ISIS, uthi amalwecaja la abezama ngamandla wonke enyangeni eziyisithupha ezisanda kwedlula ukuthi ahlasele abalwisana labo e-Raqqa. Uthi amalwecaja la ayezama ukuhlasela le nhlangothi zikahulumende weMelika esebenzisa impahla kahulumende ese-Raqqa. Uthi konke lokhu sokuguqukile ngoba i-ISIS izama ukuzivikela lokubamba indawo ezingatsho lutho edolobheni le-Raqqa. Uthi amalwecaja e-ISIS asephelelwe ngumphako. Ukulwisana lamalwecaja la e-ISIS waqalisa ngoNhlangula. UMagaki uthi elemelika lincedisana lamabutho e-Syrian Democratic Forces ukwenzela ukwehlula i-ISIS. Uthi amasotsha la alabantu abadabuka endaweni ezijiyeneyo ezinjengalapho okuhlala khona ama-Arabs lama-Kurds azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu 50,000. Ugcizelele esithi impi le inzima okumangalisayo kodwa lizakhululeka ngenkani idolobho le-Raqqa.
Alolo-ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Imizamo yokuthi kube lendizamtshina ethwala abantu lempahla phakathi kweZimbabwe leBotswana iqhubeka isehlula ngemva kokuba enye yenkampani ebeziphiwe imvumo yokuphapha ingasabanga lesifiso sokusebenza lumango. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBotswana.
Inkampani yendizamtshina ye-Fast Jet bekumele iqale uhambo phakathi kweHarare kanye leHebron lonyaka kodwa sekwehlule. Kusitsho ukuthi indlela yeHarare kanye leHebron izahlala ingelandizamtshina. Lokhu kutsho ukuthi isihambi esifisa ukuphapha kumele siqale ziyejika eJohannesburg kwele-South Africa ukuze zithole indizamtshina ezazifikisa eHebron noma eHarare. Kulokukhathazeka ukuthi kuswelakala kwendizamtshina ephapha phakathi kwamazwe amabili kulakho ukulimaza amathuba okuvula amabhizimusi. Omunye obonayo zomnotho uthi lokho kulakho ukunyampisa inhliziyo zabafisa ukuthatha ihambo zebhizimusi.
For abantu abakubusiness, in terms of the essence, this issue yokuthi people want to go to Gaborone from Harare, fly through Joburg, it's a distraction cause usually people who are going to business are within a stipulated time. Hence, it's an inconvenience with the go through Joburg because it will take a lot of time.
I see about business kuphela abangafisa ukusebenzisa indiza kulabantu abafisa ukuphapha uma besiya eZimbabwe bevakashela ihlobo kanye labangani.
It's a major blow, sibili, to us abantu bokuthi we travel from Botswana to Zimbabwe beat on a regular basis or yeah, whichever way. It's a blow because look at it. Now, in Zimbabwe, you have to enroute here South Africa from South Africa to see Zimbabwe. Those are costs. And the other thing, we would prefer on a lane from China because look at it. There was a road block, no company.
Ele Botswana lithi inkampani ye-FastJet yanikezwa imvume yokuqala ukuphapha iseHarare ekuqaleni komnyaka, kodwa ukuphuza kokufika kwendiza mshini eziqondileyo kanye lo mumo omnotho ongamanga kahle ubone inkampani le isehluleka ukuqala ukuphapha. Kodwa kukhangelelwa ukuthi FastJet iqale ihambo phakathi kweHarare kanye leHabron emnyakeni ozayo, ithatha indawo ye-Air Botswana yona eme ukuphapha kulomango nyakenye. Ngingumathin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Kulabanye abantu abathi ibandla lezanu PF lilakho ukunqoba kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo ngenxa yokuthi amabandla aphikisayo ayehluleka ukubumba umanyano oqinileyo ongasusa ibandla lele embusweni. Ake sizwe umnumzana Joseph Chuma, umnumzana Edwin Ndlovu, People's Democratic Party, lo mnumzana Jabulani Sibanda, beqoqa lo Gibbs Dube kuhlelo asixoxeni olwethula ebulenjini be-Facebook.
Ngaphandle kokuthi ZANU-PF must go kumbe umgaka must go, kuyini okuphethwe yilabo esithi ngamabandla aphikisayo okungenza abantu beZimbabwe bebethi ya nabo sesibonela, ngoba thina njengeZANU-PF siphethe naleli balo ukuthi hayi sizama lapha kodwa sivingelwa yilokhu nalokhu okwenziwa ngabomo ngabantu abantu khonoko onto ekuthi bona nxa wena uyisizakalo seZimbabwe ube nesibindi sokusukuma uyokuma phambi kwabantu ngalo ukuthi bona lingafaka imali eZimbabwe ngoba sifuna ukuthi bona umgaba zaphume. Nxa bengafaka imali yale eZimbabwe ngabana umgaba engaphumanga osokusapha kuba nanti kusapha wonke umuntu sesihlupheka sonke njengabantwana bangaphi balapha eZimbabwe. So khonokhwana kade ngisele ona yikho lapho esuka silahle khona ugatsha thina siphansi ebantwini.
Baba Ndlovu uyazivela lapha-ke uyakhuluma uJuma
ebantwini siyangena silama-programs ku-ground khuluma nje ngomgqibelo umhlaka 2 September kumele sibe se-White City sikhuluma labantu sibatshela ngobumbano esifuna ukulwenza. iZANU-PF eqinisweni ela program eyenzayo ku-ground iya-abhuza ama-state resources. Bayakhomanda bamashale wonke ama-department kahulumende abancedise nge-transport, abancedise nge-mobilization, hambe bekuthelela abantu. Kodwa-ke sithi thina-ke indwangu iyalukhutha ugatsha ngomnyaka ozayo 2018 izalukhutha-ke ugatsha.
Sesilobaba-ke uJabu Sibanda,
ibandla leZANU-PF linganqoba sibili. Angilisapoti mina, kodwa ngendlela okwenza amabandla ama-opposition iyo azakwenza ukuthi ibandla leZANU-PF linqobe, ngoba into abayenzayo iqina idida abantu ingqondo bengaboni ukuthi kathi zeli kuyiwa ngaphi. Kathesi bayaphikisana bayalwa bayenzani.
Lapho-ke besilalele umnumzana Jabulani Sibanda, umnumzana Edwin Ndlovu, lo mnumzana Joseph Chuma kuhlelo asixoxeni Zimbabwe today olwe-Facebook. Akwezemidlalo ngamafitshane, umsekeli kamqeqetshi weqembu le-Highlanders u-Amin Somapiri sechiye umsebenzi. USomapiri utshele iStudio 7 ukuthi impela ulobele iqembu lamhla elazisa ngesinqumo sakhe kulandela ukungezwani phakathi kwakhe lomqeqeshi weqembu u-Eroy Akbay, yena ogcona uPiri ngokunqotshwa kwe-Highlanders kumidlalo yayo emithathu edluleyo. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.